yebo magmete hayi lokho ukuthi kulabantu abahambe bayahlanga bashiyazama ukuthi bayayithengisela umongameli sehla tough luck abantu bakhona kuthi ukuthi nxa bethola umongameli sehambile kuthi ukuthi ngezinye indlela kanti mina yamangala ngabantu abanjani abanqamukelele ukuthi bethi umongameli sehla betshengisele ngokwangaphi khona kanti khona xa bengabi bafuna ukuyatshengisela umongameli sehla ukuze kuthini umongameli ngumuntu lesecurity isecurity yakhe imele inanzelelwe ukuthi omongameli banikwa isecurity naleyana edingekalayo ukuthi bavikelekile pho nxa abantu sebesiyahlangabeza umongameli ebody bedemonstrator besenza izinto ezinjengalezo ayisikho khonokho mbona bahambe kuhle nxa beyikuthi bamswele umongameli ngoba imisebenzi yabo ibingamihle imisebenzi yabo ibimibi ngako-ke khonokho kuyatshengisa ukuthi bayalwa laba bantu abakho ngokuthi balungise izinto nxa kulungiswa izinto akunqanyikele lwema-airport abantu besiyademonstrator kule ndlela eziqondele zokuthi abantu batshengisele bathwale amagwaliba kuvunyelwe kusekelo sombuso batshengisele endaweni ezifanelayo hayi khona ukunqamukelela umongameli esehle e-airport besiyathwala ama-placards khonalo besiyayenza konke khona kwana bakwenzayo baze bephambanisa i-security kamongameli.